Umtshina lo ukunikeza umuthi kuzigulane ezithatha amaphilisi nsuku zonke kumbe viki zonke lobanyanga zonke waziwa ngokuthi Pharmacy Dispensing Unit PDU. Ukusebenza kwawo kufana xathu lo ATM yokuthatha imali phandle kwebhanga. Okwakuqala izigulane zihambisa kulendawo yokuthatha umuthi ipharmacy konke okuphathelane lazo lomkhuhlane wazo kanye lamaphilisi okufanele ziwathole. Konke lokhu kufakwa emshineni yamakhompyutha exhumene lali ATM yomuthi. Ngemva kwalokho isigulane siphiwa ikhadi elifana laleli ele ATM yokuthatha imali. Usuka-ke lapho aqonde emshineni eseyedwa ayifaka ikhadi lakhe lenombolo yakhe yangasese ukuze umshina ubemazi. Ngaleso sikhathi kuvela umfanekiso wengcitshi eziphi umuthi bakhulumisane ukuze ogulayo athole impendulo alazo ngomkhuhlane wakhe. Ngemva kwalokho umshina lo untshantshaza yonke imithi okufanele itholwe yilesi sigulane bese siwuthatha sisihambele. Ingcitshi kwezemhlobo yale mshini enkampanini yemithi kwele South Africa e-Right e-Pharmacy, umnumzana David Mulele, uthi lo mshini uthatha imizuzu emithathu kuphela ukuthi uqedelane lesigulane.
The technology is very exciting because, for one, it saves the patients a lot of time and from missing work, but also we are open on Saturdays and Sundays as well. It's convenient for the patient as well to make sure that they get their medication.
Uthi izigulane azilindi isikhathi eside, akulathuba lokuthi zibe zilokhu zithethiswa ngomongikazi ngoba zifika nje ziqonde emshineni. Zingathatha njalo umuthi wazo ebusuku loba emini ngempela viki loba ngekhefu, kanti ke sekuzaphungula inani labantu abaya esibhedlela. Kayikho imali ehlawulwa isigulane ukuthola lo umuthi. Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Bathandwa Mbele ngomunye wabantu asebesebenzisa lo umshina.
Ndi-excited kakhulu ngomatshini esiwunikweyo wase PDU Pharmacy. Akusafani nakuqala, yonke into ihamba right. Umtshini awulibazisi, awuthathi ixesha, even nabantu abasincedayo banekhe kakhulu ngathi.
Loba nje lumshina ungakethulwa eZimbabwe usuthelele izalwane zeZimbabwe kwele South Africa isikhwele sebefisa ukuthi aluba uyethulwa laseZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu ubona uqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness enakakela lokufundisa abaphila legciwane lengculaza uthi lumtshina uzasiza kakhulu ngoba omongikazi esikhathini esiningi bayazihlukumeza lezi zigulane ikakhulu ezithatha amaphilizi egciwane lengculaza awofuba i-TB, awechukela, awe-BP leminye imikhuhlane.
Akusafani neklinikhi ukuthi iyabe ivula ngo-8 ivalwa ngo-4. Njalo umshina akusona into ezabe ikhathala njengamanesi ukuthi uthole ukuthi asetiyeni ora kulunch ora khathele ora bakustrike ora banjani. So ngibona ngani uzoba lisizo kakhulu endabeni zesikhathi kuhlanganisa ukuya ekliniki lokubhalansa indaba zomsebenzi.
UNdlovu okhokhela inhlanganiso elabantu abafika izinkulungwane ezinhlanu, iningi labo kungabaphila legciwane lengculaza, labanye abangelalo kodwa abasekela imizamo yalenhlanganiso. Uthi okunye okuhle njalo ikuthi isikhathi sonke isigulane nxa silanda amaphilisi sithola ithuba lokukhulumisana lengcitshi kwezemithi okuyinto enhle kakhulu.
So siyafisa ukuthi ma ungaba khona naseZimbabwe unganceda kakhulu-ke, especially indaba zokungaqhutshwa kahle laphana kwindaweni zabodokotela. Uthole ukuthi baku-strike or i-staff ziku-strike, akusetshenzwa ngapho umuntu ufuna i-treatment yakhe. So ma ungaba khona unganceda kakhulu-ke emphakathini waseZimbabwe ukuthi bathole ama-treatment abo ngesikhathi esifaneleyo.
Ngokwakuqala Afrika ukuthi kube lo mtshina lo, wona-ke wenziwe inkampani Right to Care isebenzisana ndawonye le-Right e-Pharmacy. Wele South Africa usukhona Alexandra Shopping Plaza, kanti uhulumende uthi kukhangelela ukuthi uqala ukutholakala endaweni ezitsheneyo zelizwe. AbeZimbabwe bona-ke ikakhulu laba abaphila legciwane lengculaza abahlala besiyathatha amaphilisi bathi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende awethule laseZimbabwe lomtshina okuyinto abathi izaguqula impilo zabo kakhulu ekutholeni amaphilisi okudingeka bawanathe impilo yabo yonke. Melesilo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.